isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Mpalakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
Kulusizi ukuthi kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe kodwa ama victims kanikwa ithuba lokuthi atsho ukuthi wona afisa njalo acabangani. Ngoba u 22 December lilanga eliqakathekileyo hayi kumbulali but ku victim.
Amapolisa akobulawayo namhla abophe inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga le-Unity Day.
Asilithakazeleli thina leli langa, kasi-celebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi, sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands lemathebeleleni.
Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngesivumelwano se-Unity Accord. Abanye bathi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi, kodwa abanye besithi asilethanga nguquko kangako. Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine osekwethekeleleni kwele-Melika wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edale lephalamende ele-Congress izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Amapolisa akobulawayo namhla abophe abantu abathathu, unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-Girls Table, umsekeli kamqondisi webhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga ele-Unity Day. Amapolisa aphinde ahlukuluza intatheli izindaba zisenqabelwa ukuthatha izithombe lemifanekiso yamavidiyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Namhlanje iZimbabwe inanza ilanga ele-Unity Day, kodwa uZulu wasemhlubulweni weMandebeleni ekhala ngokubandlululwa nguhulumende ngendlela eziningi okugcina kungakhombisi ukuthi kulokubambana ezweni. Umqondiswe ibhetshi likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga leli lokubambana kuphikisana lenkulumo yokumanyana ekahulumende.
Okwenzakalayo kulusizi ukuthi kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe kodwa ama-victims kanikwa ithuba lokuthi atsho ukuthi wona afisa njalo acabangani. Ngoba u-22 December lilanga eliqakathekileyo hayi kumbulali but ku-victim. But uhlupho ukuthi i-victim isifoselwa ukuthi yona ilandele i-narrative ka-perpetrator. Thina u-22 December ilanga lokukhumbula izihlobo zethu, kodwa kulusizi ukuthi sibazise kulesikhathi kodwa incwadi yabasebesinike yona itshengisa ukungasivumela ukuthi sikhumbule lolu suku.
Umqondisi we-Girls Table unkosazana Samkeliso Chuma ekhuluma engakabotshwa uvumelane loFuzwayo.
Mina ngizwisisa ukuthi wayebesiyalela ukuthi sihlangane lamhla because i-constitution iyakhuluma ukuthi allowed, you know, ukuthi sibe lama-gatherings. So for them ukuthi bengasivumezi lamhla ukuthi sihlangane sikhumbule izihlobo zethu kubuhlungu kakhulu, because how long are we going to accept ukuthi salwele ukuthi sihlangane njengabantu sikhumbule izihlobo zethu? Because Unity Day, to be honest, it's a facade. There's no unity in Zimbabwe.
Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benoni Ncube uthi inkulumo yonke kamongameli Emmerson Mnangagwa yalonyaka kuhlanganisa lokubotshwa kwabantu akubonisi kubambana ezweni.
I think ikutshengisela nje ukuthi yonke into ebisenziwa lonyaka lekade ikhulunywa nguhulumende lopresident Mnangagwa akakazimiseli ukuthi akwenze kube practical on the ground. Ngoba ngabe le unity yathi siyayicelebrata namhla, ngabe uyavumela abantu abafelwayo ngeGugurahund ukuthi bahloniphe izihlobo zabo ezalahlekayo ngalolo suku.
Osakhulayo webandla leMthwakazi Republic Party i-MRP umnumzana Lwazi Khanye uthi kuyadanisa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day.
Ngiyamangaza kakhulu that i-Unity Day yangikhona ebo eza kubotshwa abantu Unity Day njalo. okuchaza ukuthi yonke into abayenzileyo iliphutha kukhonke.
Ekhuluma ngelanga leli umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi sokuleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu kunanzwa ilanga leUnity Day njalo liqakathekile kumalanga amakhefu eZimbabwe. Ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuletha intuthuko kungakhathalekile lokuthi yisiphi isigaba selizwe ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke bebambene ezweni. Ngomnyaka ka-1987 abebandla lezaphu lelezanu bahlala phansi balobelana isivumelwano sokukhumisana umlotha okwadala ilanga le-Unity Day emizameni yokuletha ukuthula elizweni kulandela ukubulawa kwabantu abaningi okwamagama ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. UZulu uthi akula kubambana lokhe kwaba lesivumelwano lesi nanku abantu lokhe bebotshwa kuthi lokufuthelana okwadalwa ngumbhuqazo weGugurahundi lokhe kungakalungisiswa. Iningi labathinteka langokulahlekelwa izihlobo labemuli likhala ngokuthi amanxeba enhliziyo lokhe ebhibhidla njengoba abakhokheli kulesi siga lokhu bengaxolisanga. UZulu owathinteka ngalumbhuqazo ezabeleni zeMandebeleni lasenkabazwe lokhe ekhala ngobandlululo kukho konke empilweni ikakhulu kwezentuthuko loba ukutholiswa uncedo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawa ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje iningi lithi isivumelwano se-Unity Accord esalotshelwana phakathi kwe-PF Zapu leZanu saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi eMathebeleland le-Midlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo onguye osekhokhela izaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye, u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane, hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo-Easter o-Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula ngemva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ukubona khona amabutho eGugurahundi eMathebeleland leMidlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ukubula kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelile ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa liGugurahundi. IGugurahundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi wethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunity epheleleyo. Kumele kube ngabantu kugrassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantu bantwana benhlabathi. Abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhanda ngenye indlela, abanye labo abangakho emabandleni bekukhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa kasi celebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands leMathebeleland. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwana bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje, sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale. Bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala weZaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono wokuthi kungcono siza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho bela amandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu le ndlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke beyekele beke bekhangele abantu eZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Umende weZimbabwe usekhiphile umthetho obuvimba abezimoto ezincane loba amakhombi ukuthwala abantu osokusitsho ukuba amabhasi awezupho aseyiwo wodwa asevunyelwa ukuthwala abantu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe ngombimbitho ka-2020 labeka umthetho lo emizameni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 owawusithi zonke imota zimise ukuhamba ngaphandle kwamabhasi awezupho kuphela. Loba nje lokhu kwakusenzelwa ukumiswa kokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19, abantu bathola nzima ngoba kwakungasela indlela zokuhamba. Kodwa uhulumende wethule umthetho owe-Statutory Instrument SI-213A othi izimota zonke sezivunyelwa ukuthwala abantu nxa zibhalisiwe okusemthethweni ukuqhuba umsebenzi. Inhlanganiso emele labo abahamba ngezimbota ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, yamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende leli sithi uzulu udinga indlela eziningi zokuhamba ikakhulu ngekhefu lekhisimusi. Umholi wenhlanganiso leyi umnumzana Tafaza Goliath esithi udubo olukhona ngamabhasi awezupho ikuba abe engaseneli emalokishini onke obese kusenza ukuba uZulu athwale nzima.
We are grateful to the government to allow kombi sidekhi on the road.
Siyathaba ngesinqumo esethwe nguhulumende. Sikhuthaza labo abahamba ngezimota ukuba bengabeki izimali zaphezulu kodwa bebeke imali ezihambelana loZulu, kutsho
uGoliath. Exist with transport associations that are well regulated.
Uqhubeke sithi kumele uhulumende abone ukuba imoto ezihamba emgwaqweni zilamaphepha eneleyo.
We are saying combi crews should respect law enforcement agents and must comply.
Sithi thina abamakhumbi kumele balandele umthetho njengephazi sifuna ukuba kulandele umthetho emgwaqweni endaweni zonke zeZimbabwe. Ukutsho uGoliath. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phunyati uthi amapholisa aza kwenza konke okusemandleni awo langendlela zonke ukubona ukuba imoto ezihamba emgwaqweni zibe ngezilamaphepha eneleyo.
Abatshayeli kumele batshayele izimota ngonanzelelo, njalo kumele bakhumbule ukuthi impilo yabantu balayo esandleni. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele sibe leyane sithina fifty mile behamba lezimota, betshayele izimota, bethwala izinto, bethwala abantu, kumele balandele umthetho kusukela kukhathesi kuze kube next year.
Isikhathi sekhefu senza ukuba abantu abaningi bedinga indlela zokuhambisa ezigoqela amabhasi lezitimela ukuze benelise ukuyadlayela ikhisimusi lemuli zabo endaweni ezishiyeneyo zelizwe okugoqela emaphandleni lasemadolobheni. Amapholisa aphinde akhipha isixwayiso sokuba abezimota labamabhasi batshayele ngonanzelelo emgwaqweni belandela zonke iziqondiso zokuhamba emgwaqweni ezigoqela ukungagijimi ngesiqubu esiyingozi, ukutshayela umuntu enathile leminye. Amapholisa athi njalo kusukusela ngomgqibelo owedluleyo sekufe abantu abaphose bafike amathathu ngengozi zomgwaqo okugoqela izimota lamabhasi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine osekwethekeleleni kwele Melika ngemva kokunxuswa ngumongameli Joseph Biden wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo edalela eParliamente ele Congress izolo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi uZelensky aphume elizweni ngemva kokuhlaselwa ngele Russia mhla ka 24 Mbimbi tolonyaka. Umongameli Biden uthembise ukwengeza uncedo oluphiwa ele Ukraine kunkulumo azenze lomunye wakhe uZelensky izolo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukunxuswa kwakhe ngalesi sikhathi kuveza ukuzimisela kukaBiden lebandla lakhe lama-Democrats ukuqhubekela phambili besipha usizo lwemali kanye lezikhali kwele Ukraine. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe.
Ngibona ngathi ubuye sibili nesikhathi besingathi silungile kuye njalo silungele uBiden ngoba bekungathi kuyaxhaphazela ukuthi nxa sebegena lava ama-Republicans bethatha i-House bazaquma ukusekela i-Ukraine. Yikho-ke kubaboneke lapha ukuthi kungcono ukuthi abuye khathesi ngaso lesi sikhathi ukwenzela ukuthi azezikhulumela yena bezwe kuye. Kodwa-ke nxa bengikhangela mbona ngathi bamamukele ukuthi kuzaba nzima ukuthi bayekele ukumsekela laba ama-Republicans nxa sebengenile.
Ama-Republicans wona bebevele besolani, kungani bebengamsekeli isikhathi sonke lesi?
Hayi, bengathi nje basola ukuthi imali ukhiwa imali eningi, imali khathesi sekungama inkulungwane ngaphezu kwenkulungwane ye-billion sezihambile khona ngale. Bebengathi bakholonela khonoko bese bengathi bafake ukuthi ngabe imali liyana isiwa ngaphe oda lapho kungena khona laba be-South America, Texas.
Okuyinto emangalisayo ngoba ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Trump ekhona wayengani ulobudlelwano obuthize lo Zelensky lo owe-Ukraine. Kumbe kunjalo basebenzisa nje ipolitiki nje ukuthi bebevele bephongukuphikisa okwenziwa nguBiden.
Yes, ngokunye kwakhona khonokho ngoba uTrump laye wahamba amabhiliyoni khonale kodwa ngaleso sikhathi kokungakabi le mpilo kuba le kuyikusekela kokuthi i-Ukraine ifuna ukuthi yona ichithe kulokhu eyayikho khonoko esikhumanisi ibe yi-Democrat. Yikho kade bekusekela. Manje ukuthi kunjalo bese abesechaywa-ke ngumne wabo lo uPutin bekumele ukuthi ngabe basekela kakhulu khonapho.
Bese sikhangela yena uPutin, kutshoni lokhu ukubuya kukaZelensky lapha kwele Melika bamemukele kuhle kakhulu. UPutin yena ubona ngani ukubona njani khonoko?
UPutin ungathi kangumphathi kuhle ngoba yena umefuna ukuthi ngabe umfana lo uvele uzimele yedwa kangukho omsekelayo ngoba nxa esiza lapha e-America uzathola uncedo. Yikho khonoko lapha ngathi kakuthandi khona. Yikho engathi uyamchokoza ukuthi ye usuke elizweni lakhe esiza lapha e-America ezecela imali.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe osehlala eTexas khonapha kwele Melika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi yezibona ngezomumo womkhathi kwele Melika zivika ukuba kuza kuna isnow eningi engabangela ingozi yokuthelela kwezimota lomonakalo ezindlini lezakhiwo eziningi kusukisela namhla kuseyafika ngomgqibelo ezabelweni eziningi ezisenkabazwe langempumalanga lentshonalanga yeMelika. Babika njalo ukuthi limpela viki yekhisimusi izaqanda okwedlulisa amalawulo okungazange kubonakale kweminyaka engamachumi lamachumi edluleyo. Iningi labasebeluphele kwele China babikwa beyibo abayisilinganiso esiningi sabagcwele ezibhedlela zalelo lizwe beselatshwa umkhuhlane we-coronavirus osuqhamuke okulolaka olubi okwedlula lapho lumkhuhlane uqhamuka ngomnyaka ka-2019. Ele China, okulapho okwakuvele kwaqalisela khona lolu bhubhane lwasabalala emazweni omhlaba, libikwa lonyaka selilwisana lomunye umkhakha we-COVID ongazwisisekiyo osusabalale elizweni lonke. Iningi lithi isivumelwano sokubambana ese-Unity Accord esasayinwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-ZANU-PF elalikhokhelwa ngumuyi phakathi kwebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lele ZANU-PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe laye osowatshonayo asilethanga ukuthula elizweni ngoba kulokhe kulokufuthelana ngodaba lwe-Gugurahundi olwaluyisisusa sendaba. Ukuhlaziya ukubaluleka kwaleli langa kanye lokuthi impawu zalesi sivumelwano safezeka na, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF, kanye lomnumzana Max Mkandla owayekubutho leZimbabwe National Army njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZibra onguye osungula lingxoxo.
Ilanga leli liqakathekile, lilethe ukuba yithi kwethu lanamhlanje ngoba sikhuluma sezen kwaletha ukuthula nokukhumisana imilodwa. Namhlanje abantu benza lokho abangabe bakuthanda bekhululekile, asikwazi ukuthi kwakuzasifikisa ngathi lokho kwagezele kwalumaphela.
Nxa ukhuluma ngokukhumisana umlodwa ungathi lakanye wakhunyiswana ngempela udaba lwe-Gugurahundi njengoba iningi likhanya lokho lisithi alukalungiswa.
Ubona ngathi kwakuletha ukuthula kakhulu ngoba kungathi kweleli langa leyokuthi i-leadership ngayavumelana bazwisisana ukuthi kwakuzaphetha ngani. Mhlawumbe thina abanye ngaka sisekho ikuthulisa wona umsindo kakhulu i-upper end yaku-Gugurahundi and then ngapha kuzaphu uZibra kwakungena upper end because of i-situation yayisivele sikhona izikhali eziningi uZibra zathi ziphethe ngohulumende sokule ceasefire njalo kasiye yonke iZibra isikhona laphana. So asikwazi ukuthi kwakuzathetha ngani ngoba imbutho wonke wezikolo wagcinisa uphumile esipholiseni ngokadili ngokanye izafo ezinto ilazo zonke ingatalezo lanamhlanje nje uhulumende ukubekile lekhana ukuthi khona yi into yakugugurahundi le kayike lokukhulumisana ikhulume ezigcekeni iphethe lapho iyaphethelwa khona kwaba lama-committees kumbe ama-committees aye bebunjwa.
Abanye mnumzana Nkomo bakhonona ngokuthi udaba le-Gugurahundi aluphathwa kuhle, akuzange kube lokuxolisa njalo uhulumende ungani ufuna ukuluthanyelela phansi nje esebenzisa izinduna.
Uma kuzigela indawo le e-Gugurahundi ubona ngani uhulumende wadinga kule ministry eqondane nalokho eyefanele ukuthi ihlanganise ukuthoka inhliziyo zabantu bakhulumisane kukhulunyelwana umlodwa uma kufanele. So angisoze futhi ngijule kakhulu eqondane lakhonoko. Uma sekubuya lapha ekuthinini abantu bathi bayakwandlulula ekusebenzeni kumbe ekuthuthukeni kumbe ekuthuthukiseni kwesigaba akukwazi ukuthi bakhulumela kuyiphi ngoba umnotho wekhayela imigwaqo yakhiwa, izikolo ziyakhiwa, amaklinikhi siyawathola. Ngathi konke nje okufanele ukuthi uhulumende akwenzela abantu ongasuke bathi lokhu ngithi akwenziwa ngubani kubangelwa ukuthi siyakhethwa angakuqamba ukuthi lokhu emathebeleni akukho emashonalenti kukhona kumbe lokhu ibandla le-ZANU-PF lyenzela abanye lokhu ngapha emathebeleni alikwena. Akukhabe kuma-ministries kulama-ministers sinavelela ngapha kwelakithi sinabantu abaningi abasezikhundleni ngazie ama-principal directors abavelela ngapha kwelakithi po ubandlulo olukhulu abantu
yilei. Mnumzana Mkandla, ungasichazisela ukuthi konke kuyabukeka yini ngesivumelwano se-Unity Accord kumbe kukhona okunye okumele ukuthi ngabe kuyenziwe?
Ngibona sekuthiwe lapha mfowethu but itest ukuthi lukhethi lokuze lomgwaqo lwenkayi lo umadeni ababa ngama-governors bawuthiya lokhu njalo wabaningi mane abeseke baba ngama-governors ngapha enyathinoth izini yenali okhona kathesi ulokhuzeni umpofu obhuthi impofu uRichard Moyo lokho kusakhiwa kuyiwa phambili case yangkhona abakhambi umango omude into enkulu esiqala esikhangelele. So ke okunye lokho kwezikolo nalezinye lezi intuthuko ezingaba khona lezi zikhona okuhluphayo yi-case sihamba njengonwabo kumbe njengofudu. Okunye lakho kubangelwa yi-leadership yethu thina khona ngapha emathekini from other provinces ayila-grip kumbe ukantsho kumbe singathi thina isamina osokufuqa masinyane izinto ukuthi ziphumelele ziye phambili masinyane. Abantu bazakhola ukuthi khona ilanga leli liqakathekile kulo mbanjani esisawenziwayo abantu bahamba nje ndawoni. Uyambona kukhona lapho esifilela khona kakhulu sifilela thina ekuhambeleni kathana ey'nhlelweni zikahulumente kuphele nje kuhapho esisayela khona sibe sesibona engazani hhayi kakuhambi kanti thina sikhangele ukuthi senzeli ngabanye abantu enza ukuthi sisondele khona laphana eziko sisondele emlilweni nxa sigudula asondelele emlilweni khona laphana sigudungale hhayi kuthi ungaba nenhlele ukuthi khona hhayi nezinye ezezanu hhayi zikahulumente zizendathi aa kakukho khona lokhuyana asisondele emini eduzane sonke.
Ingqobe sikuwe mnumzana Nkomo, ungasigqibela ingxoxo.
Ngibona ukuthi indlela ubamkanti awubeke ngayo uyacetha ukuthi thina abantu masingazikhethi masisondeleni kuhulumende. Yikho lapha okuneprojem ukuthi thina sishiya sizikhethe zifake i-tribalism zifake imhlobo ngathi phakathi kwendawo ayikazifane khona thina sibe ngabantu abathuthukayo. Akuna nkulumo eyakha isizwe ukudlula le ekhuluma ubaba umkandla ukuthi asisondeleni sonkeni kuhulumente. Nakule nhlelo kumbe loba sikhethe abantu sikhethe abantu esikwazi ukuthi bazaphakamisa isizwe sethu lathi sikuhulumende sindawoni zohulumende. Ngibona ukusola ukuthi lokhu kuvelelani abantu bazayenza nabanye abantu ayisikho. Thina abantu nabantu bemathekeleni uma bengahlangana bekwazi ukuthi kulo hulumende oyedwa abangaphansi kwakhe la inhlelo zisala zisiomele phezu siyeceleni. Ngibona ngami lathi isigaba sethu singaba sihle kakhulu. Ngibusisa kakhulu yinkulumo kababa umkandla amadoda anjalo siyakudinga ukuthi abe khona ukwenzela ukuthi indawo zethu zithuthuke ziye phambili ngendlela akhuluma ngayo. Uyatsho futhi ukubana uhulumende niye khangele izinhlelo ya umkhulumeli esida lapho abantu bakithi asisukumele phezulu khonokho yikho okusibulalayo thina abantu ukuthi asifuni ukusukumela phezulu sithanda ukusola kuphela uzokuthiwa umkhulumende we ngathi enze lokhu nalokhu kathi asokwazi waphuma igama elimnandi elikhulunywa ngupresident ikhulunywe futhi njalo nguhulumende ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo kuyafana nendawo indawo yakhiwa ngabanikazi bayo umuzi wakhiwa ngumnikazi wawo. So ngaleyo ndlela ngibona siyachede lathi ebantwini asume emsebenzi ukuhlala sisebenze ndawonye lohulumente.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lomnumzana Max Mkandla owayekubutho leZimbabwe National Army njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZibra belo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanjwa kosuku olwe Unity Day eZimbabwe. Singekehlukani izihlobo sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Amapholisa akobulawayo namhla abophe inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga ele Unity Day. Abantu abaveza imbono ehlukeneyo ngesivumelwano se-Unity Accord, abanye bathi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGuguraundi, kodwa abanye njalo besithi asilethanga nguquko kangako. Umongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine osekwethekeleleni kwele-Melika wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edale lephalamende ele-Congress izolo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.